Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 10 kumbimbitho 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
umakhumalo sengcono kwakathi si dokotela usethi khulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda buye lesibhedlela ukuthi ayahlolisiswa.
Umgcini sihlalo we-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo.
Ngambona ukuthi ulo mahluko ukuthi abantu bakhitshele ukuthi kulinywe utshani kumbe kukinze i-irrigation.
Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owe-statutory instrument 15. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lambili belomkhuhlane lo. Asebebhubhile selokhe umkhuhlane lo ufike eZimbabwe sebe yinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1489. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,321. Ezwekazi le-Afrika i-coronavirus isihlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.9 million njalo yabulala abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Emhlabeni jikelele sokubhubhe abangu 2.6 million njalo kwatholakala abangu 117 million belomkhuhlane lo. Ngokutsho kweJohns Hopkins University. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owe-statutory instrument 15. Umthetho lo wona osolwa kakhulu ngabanengi ubusithi indawo le izasetshenziswa ukulima utshani benkomo. Kodwa uhulumende ukuguqulile lokhu izolo waloba ukuthi umhlabathi lo uzasetshenziswa ukulima kuphela engacaci ukuthi kuyini okuzalinywa kulindawo. Ukuveze sobala njalo ukuthi uyaphambili ngokuxotsha abantu laba abazinkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 emizini yabo lanxa nje abanengi bekusola lokhu. Umthethwandaba kamantshi emaswingo umise ukududulwa kwabantu laba okwesikhatshana ngeviki edluleyo ngoba usithi uhulumente kalandelanga umthetho. Sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Ngokubona kwami ngambona ukuthi ulo mahluko ukuthi abantu bakhitshele ukuthi kulinywe utshani kumbe kukinzwe i-irrigation. Okusobalayo ukuthi uhulumende through statutory instrument 50 wenze uMinister of Local Government akasafuni izakhamizi zetshulongo zihlale khonapha ngoba i-government lama-interest efuna ukuwayenza. It's unfortunate ukuthi ngesekelo sombuso omutsha umhlaba wonke weZimbabwe kuthiwa yi-state land. So at any particular time uhulumende omongameli ngawalizathu eziqhathile umbona weziqhathile abantu basuse lapho abahleli khona ngaphandle kwabantu abangabe bele bina matitle deeds umhlaba abahlala kiyo ngisikhiwa singathi umhlaba emakhaya awula tenya awula awula permanence ipresidency sibonile laphathi sithela khona amakhiwa umhlaba ngohulumende bakhitshwa iland act leminye imithetho yayiprotekta ama-property rights ngesikhiwa yangahlonitshwa yatshintshwa ukuthi suthe izifiso ze-politics
udaba lolu lungafika emithethwandaba yaphezulu yini icine ivimba uhulumende ukuxotsha abantu laba njengomthethwandaba kamantshi ovimbe uhulumende okwesikhatshana ngeviki edluleyo
abantu bonke laba abahleziwe etshilongo bazakhitshwa ngoba wabona even statutory instrument eyenziwe nguminista ithe umuntu ongasala ngumuntu lama-rights ama-minerals so abantu abaprotected for now ngabahlaliswe kuleyana indawo nge-mines and minerals act ngoba ukugejwa kwegolide lamanye amatshe kuqakathekile ukudlula ukulima or i-agriculture yikungabala I think i-paragraph 3 iyakhuluma ukuthi wonke umuntu ohleli khonaphana in terms of i-communal lands act ngaphandle komuntu ohleli nge-minerals act kufanele suke okusobala ukuthi bonke labana amalungelo abo aqakathekanga then okwesibili umthethwandaba ubavumile okwakhathesi ngoba behambe ecourt beseyacela into ethiwa yi-spoliation interdict okutsho ukuthi inkundla ithi uhulumende iloba seyishwile inothisi ukuthi abantu bephume kufanele alandele umthetho lezinqubo zomthetho zokukhipha umuntu ukwenzela ukuthi i-law and order kusosayati elizweni ihloniphe so ngokomthetho kule the two requirements e-spoliation ukuthi umuntu bele position bebehleli khonaphana and bakhitshwe ngokungekho emthethweni
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha. Umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo yena otshaywe ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo usephumile esibhedlela. Umakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi usengcono kodwa uthe ulokhe efuthelwa ikakhulu engalweni lasenyaweni lapho atshaywa khona ngenduku. Isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lanxa bengakabi lobufakazi obubambekayo bokuthi ngobani abenza isihluku lesi okwenzakalayo kukhomba ukuthi kungaba lesandla sabacuphi bakahulumente.
Umakhumalo sengcono kwakathesi Dokotela usekhulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda abuye esibhedlela ukuthi ayehlolisiswa njalo amadokotela akahulumende afuna ukuthi amhlolisise ukwenzela ukuthi banike i-certificate yabo efunwa ngama-CID.
Selilobufakazi na ukuthi kahle kahle ngobani abamngenelayo emzini wakhe bagqekeza bamtshaya?
Into eyenza ukuthi sicabangele ukuthi ngamapholisa kahulumende asebenza nsitha into abazihluthunele umama uThabita Khumalo endlini yakhe kulezinto ezimbalwa ezibonwe ngamasela ezingazange zithathwe izinto lezi zilentengo ephezu kachana kulamafoni le-TV but bakuthile lokho kuhle kwaba yisikhumbuzo kithi kulokho okwayenzakala kuma-comrades ethu umnyaka ophelileyo lapho babengenele ezindlini bethathelwa amafoni lalaba be-MDC ababotshayo bathathelwa amafoni ye phela beyenzela ukuthi bekhangele bethathe i-information eyabi phakathi so yikho okwenzakaleyo lapha kuzananzela futhi ukuthi indlela abamtshaye ngayo indlela phela etshengisa ukuthi umuntu okade etshaya umuntu olobungcitshi obuthize kule nto kade eyenza lokunye nje okutshengisa ukuthi hhayi lakasimasela wodwa kukhanya ngani ngabantu abaqeqeshileyo sibili abantu abayazi into abayenzayo so ambona ukuthi salela ukuthi sicabange ambona ukuthi singalela ukuthi sibacabangele ukuthi bengabe yibo
bakhona abanye abathi mhlawumbe yimpi yemndeni le okungaba ukuthi bakhona abanye abebandla lenu abangahambelani laye abangababe kwenzile lokho kungakuliqiniso yini
na vele sicabangela abantu abasebenza nsitha kuhulumende lokho ukuthi ngabe ungabantu beMDC ayisikho ngoba phela ubabonile laba bantu abangenileyo kayisibo bantu beMDC njalo udlame lolu olokuthi kuthathwa amafoni kuthathwa ama laptop into vele eyinhlala iyenza abantu ebantwini beMDC into ehlala iyenzwa ngabantu bona laba abasebenza nsitha ukuthi nqabe bopha bahle bakuhluthunela ufoni nqa ule laptop bekuhluthunela into phela ababeyenza umnyaka ophelile njalo yikho okusenza ukuthi sicabangele ukuthi kungabe kungamapolisa asebenza nsitha asebefuna ukuthi bahuga abantu bevala abantu amehlo ukuthi abantu becabange ukuthi ngoguluva ayilaba sibo oguluva sibacelile amapolisa sathi mapolisa sicela lisiyangise thina libabambe laba bantu libachaze kuma TV la kuma radio lisiyangise thina kodwa okwakathesi mapolisa thina sicabange ukuthi ngamapolisa akahulumende asebenza nsitha
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Kusenjalo umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla leZanu PF lenza konke likwenelisayo ukubhidliza iMDC Alliance. Kumbiko awethu leizolo uJamisa usole umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa esithi uya usiba mubi ngamandla. Uthe njalo ukuphuma kwamanye amalunga ebandla lakhe siya kuZanu PF yinto enhle ngoba lokho kuveza sobala ukuthi izitha ngobani. Inhlanganiso elimukisa amazwe omhlaba ngesimo sendlala iFemine Early Warning System Network ithi eZimbabwe liphakathi kwenkinga ezigoqela ukuna kakhulu kwezulu elidilize izilimo, ukudilika komnotho, umkhuhlane weCoronavirus kanye lokukhuphuka mahlayana kwentengo yezinto. Kumbiko ewethu leizolo inhlanganiso le ithele mali lokhe isilela emabhanga kanti lesilinganiso sokuntshintshwa kwemali yakwamanye amazwe emkambo wensitha sikhwele kakhulu. iFuseNet ithi njalo ukudilika kwamabholoho lokugebheka kwemigwaqo kwenza abezimota bakhuphule imbhadalo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nobhalajikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Nxa sikhangela ama-statistics ayekhona ayesitshengisela ukuthi abantu esingathi 70% amaZimbabweni baphuwa kumbe ngabayanga leholo abalitholayo liphansi kakhulu okumangalisayo. Njalo singathi 94% yabantu abaningi bazincedisa kasiwo labo esingathi kona baqhatshiwe kumbe bahlatshelwe isithupha ngabantu abakwi-informal economy. So singathi nje umkhuhlane othi ufika sevele singamanga kakuhle. Njalo ngesikhathi izisebenzi zazikhala ngokuthi imali yabo isehlile ngendaba ye-currency eyayifakwe nguhulumende, umkhuhlane othi ufika ke wayengezelela ke ukudubeka kwabantu. Siyakhumbula ukuthi umnyaka uze waphela abaningi besaliswa ukuthi besihambe bevalelwe ezindlini, amakhampani athize avalwa, amaningi ehluleka lokuvula njalo. Labo ababesijeze ezindlini azange benikwe ke iholo labo. Sabona ke intengo yezinto ke ikhuphuka ngokuthi ayi-manufacturing phela yayivalile njengoba kwakuyi-lockdown. So sesingene kuluminyaka sesibone ke iround yesibili ke COVID-19. Besingakaze ke singathi sirikaze ke kumnyaka odlulileyo, lawuthole umnyaka odlulileyo antsho besiphuma ku-cyclone Idai. So ilizwe bevele ngani kalimanga kakuhle.
Uhulumende uthi ule mizamo eminingi eyokuvuselela umnotho welizwe njalo usebonile imthelela, liyavumelana laye na?
Uhulumende sezamile nje ukuthi uyanika uyaletha ke i-option ukuthi ezame ukustabilize ke i-currency le. Ukhanya kuyehlula asikwazi ukuthi insuku ezilandelayo ziphetheni, kodwa asiboni nje ezomnotho singathi umnotho ukhuphuka.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi udubo lwamanzi soluzaphela koBulawayo ngemva kokulungiswa kwempompi. Inkundla yesayithi yona ithi intathelizindaba zakoBulawayo zihlangane lamapholisa izolo kukhulunyiswana ngendlela zokusebenzelana kuhle phakathi kwenhlangothi zombili. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani balaleli be studio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele. Ye kungayintokozo ukuphila kwabantu. Abantu bakuthi ngizothanda ukubuza nje kancane komunye umbuzo nyana nje ongayindawo. Uyazi ngizwa kuthiwa khona ngihlala ngizokuthiwa kunesilo samaNdebele umzilikazi and what so forth. Manje mangithatha ukunanzela la ngizokuthola khona angathi inkosi yakukhona ikhona lapha kwelase South Africa eJohannesburg. Angazi kuyinto enye engayiunderstandi kahle noma engathi engayitholi kahle ukuthi inkosi njengoba kuthiwa inkosi isilo angiboni ukuthi kungabe ngumuntu ongahlala kwelinye ilizwe. Siyasebenza noma kumbeni kwenzakalani, kumbeni siphephele ngoba inkosi phela njengesilo kuthiwa inkosi number 2 from kamzilikazi. Ngokubona kwamphela ngabe kuthiwa ikhona le inkosi ihola abantu bayo khona lezweni layo, ngabe sikhuluma nje khona ngale sigodlweni sayo ihleli kahle ikhangela indaba zabantu bayo. Okhulumayo lichagwana elikhulu uMr Ncube Khanyani esigabeni sabosiwo ePlumtree, kodwa ngikhuluma ngilapha eSouth Africa kwelaseJohannesburg emzini omkhulu waseDistrict Nyabonga. Amen kuleyo ndawo.
Salibonani Studio 7 linjani lonke. Ngicela ukukhuluma ngendaba kaChamisa ukuthi khona iparty yakhe ayisihlulekile. Nanga ama members akhe eparty ayaphela ayaphuma epartyini. Waqala uMonzora lo committee. Sokuphuma abanye ababili phela kumbena abakwazi. So uChamisa kuchoni. UChamisa ufana naleya inkukhu emhlophe esijeba bayibiza besithi broiler. Liyabe likhula ngapha licuteke insiba ligcina ekugcineni sekuyibhunyu munyu zokuyisijeba. So uChamisa lapana akalungise izinto. Alungise straight ngoba maku siyabuya ukhetho yena encutheka kanje. Kuba nokuthi uyongena ekhetheni eyedwa. Sokuzolandela abanye futhi abonqube sinjeyana maybe mhlambe sebeplana nokuphuma kuwa. Akula umuntu ongavuma ukukhokhelwa ngumuntu onganama qualification okuba yipresident. La kubona phi kona lokho.
Salubonani linjani. Hayi mina isicelo sami into eyodwa kuphela ngiseBotswana. Ngicela i-group ye-WhatsApp engakwansi ukubona uStudio 7 wesiNdebele wekuseni lantambama wesishonene wekuseni lantambama isisicelo sami engilazo kuStudio 7 alinganjoyinisa igroupu kumbe lingansendela igroupu njoyine ethola uStudio 7 ekuseni lantambama. Ngiyabonga sihlobo zami, ngiyabonga bonke abasebenza uStudio 7.
Studio 7 abasakazi bethu ngibingelele umphakazi omuhle okhulumayo ngumasuku. Abadala babethi sizwe icela ivuthiwe ethu izavuthwa kanjani ingaphiwa. Abona umthwakazi uyiso isikhathi sokuba novuse ikhanda. Kunini indaba zakithi zikhulunywa zingenziwa? Kunini indaba zakithi lokho kwakuyikhona kubhidlizwa abantu bebhekile? Uyabona indaba le kumele iqalisele kubosepho. Bazazi ukuthi bangobani beyekele indaba zepolitiki. Ngoba usebhuka sopolitism. Usebhuka ngumuntu omele isigaba, omele amasiko. Kumele baqale bona babezazi ukuthi bangobani. Laba abakhangezwa izimoto, ngikhuluma ngezinduna zakithi ezingazaziyo ukuthi zingobani. Uma ngikhuluma ngenduna, ngikhuluma ngenkokheli. Umuntu ongazaziyo ukuthi ngubani uyekhokhela abantu ongazazi ukuthi ungubani. Ngenxa yokwesaba indaba zombusazi. Kumele abantu bemele iqiniso ukuze abantu abenu babe leqiniso. Kodwa masiphila amanga uzifihle ukuthi ungubani ngoba usenze lokuphila uncenga isinkwa uyethengisa ubuzibulo ngegrevi. Nkulunkulu uyakuqalekisa. Asivukeni bomthwakazi simeni. Ungangcono kube le nkokhelo ezintsha kube le nduna le 19 years ma kuyikuthi umthanda iqiniso. Laba abaphika iqiniso bezifihla bephila amanga kuyamele bethule besushwe esikhundleni. Sililwele iqiniso lethu ngoba thina kasincenga izimoto sincenga ubuyithi bethu.
Salibonani kuStudio 7 linjani? Ngiyaphila ngumpofu lo okhulumayo. Uyazi ukuthi kungaba kuhle amabhasi abuye, yebo siyavuma amabhasi afuneka ukuthi ethwale abantu, kodwa isiqokoqela sendaba ngabe bethi beletha amabhasi baqala balungisa imigwaqo ngoba imigwaqo mpela emathebelelendi ayikho. So amabhasi lawo nxa kuthi azaphiwa izabelo zonke bazohamba njani abantu ngamabhasi umgwaqo ngekho ngoba azofa masina lawo mabhasi? So bengicabanga ukuthi nami ngabe uhulumeni enduhlakaniphile waqala wathi wadinga amakhampani alungisa imigwaqo, imigwaqo yaba mihle ukwenza ukuthi konke kuhambe kahle. Umbono wami lami ngingumpofu komadabe eBlamtree.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Okokhela ibandla eliphikisayo kwele Uganda umnumzana Bobi Wine sekhudaze uZulu wakulelo lizwe ukuthi atshengisele esola ukuqilibezela athi kwabakhona kukhetho olwenziwe ngozibandlela. I-World Health Organization ithi abantu abangena ku-736 million emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuhlwengulwa ngabantu abathandana labo. Siziqhibe ngodaba oluphathelane leMelika. Lusemilonyeni yabanengi udaba lwenkosana yakweleBhilithane uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle kulandela amazwi yabo okuthi basuke endlini yobukhosi kweleBhilithane ngoba uMeghan ongumuntu onsundu njalo oyisizalwane sakweleMelika ubebandlululwa ngokombala. Ababili laba basuke ePhilithane nyakenye bachiya lezikhundla zobukhosi sebesiyaphila impilo yabo bodwa eMelika lapho abatshele khona intathelizindaba edumileyo u-Oprah ngempelasonto ukuthi uMeghan wayethwaliswe nzima njalo isizwa ehlukumezekile esalelwa ukuthi adinge uncedo ngabesikhosini waze wa cina wacabanga lokuzivulala. Bathi njalo okuyikho okwenza bachiya ikuthi uHarry wabuzwa ngelinye ilunga lomdeni ukuthi ijwabu lendodana yakhe u-Archie yena owayengakabelethwa lalizaba njani njengoba uMarco engumuntu onsundu. Indlovukazi yaseBhilithane yethule umbiko izolo isithi izaluphenya udaba lobandlululo lolu. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo ehlala eBhilithane umnumzana Tifa Dube.
Udaba luka Prince Harry ngibaba unkomo lube ludaba olusegodini kakhulu umhlaba wonke jikelele but ikakhulukazi lapha England ngoba into kade isenzakala bebeluphenyisisa ikakhulukazi laba abangathi basondelane kakhulu le royal family bezama ukuthi bazwisise ukuthi kungabe ukuthi kwahamba njani. Kodwa eqinisweni lona ngilokuthi nxa uye wabandakanyeka ukuthi ube yingxenye ye-royal family bona bakhangelele ukuthi ube ukuthi ulikhiwa elomhlobo wabo. Kodwa ke uHarry engakachadi kwahlupha kakhulu ngoba kwakufanele ukuthi ngabe umchado lwana ngabe wamiswa engakamthathi kukhulunywa ukuthi sokhanya ingathi sebephakamise abantu abamnyama okuyinto abangayifisiyo ukuthi yenzakale. Njalo enye into ekhona ngiyokuthi nxa kungenzakala ukuthi ubhuti wake uWilliam kube khona enye into eyenzakalayo kuye kusho ukuthi uHarry ngiyabe sizathatha isikhundla. So ngawukuthi uHarry nxa kungenzeka kube lokunye okungenza impilo yakhe mhlawumbe ingasenelise ukuthi iqhubekele phambili kudle unkosikazi wakhe uyabe sekunguye afana uthatha isikhundla okusho ukuthi yena lo uMeghan engumuntu omnyama nguye uyabe sefana ukuthi athatha isikhundla lesiyana abuse amakhiwa. Amakhiwa ilapho asebeyikhangelela khona kakhulu khona phana phezulu ukuthi ithunzi lakhona lisuka khona phana. So yingakho abantu abaningi babehlongoza besala noma ngithi bekhanya beyigxeka kakhulu indaba leyo ukuthi ngabe akathathanga umuntu omnyama kwakusukela khona lapho ukuthi babe ngilim ukuthi nxa uthethwe ukuroyal family kulezinto eziningi noma indibathize ofana ukuthi uzidlale ezitshengisela ubukhosi. Kodwa ke amakhiwa akukathonteli kahle ezinhlizweni zabo ukuthi bengabona umuntu omnyama ephatha induku yobukhosi noma bengabona umuntu omnyama ebabusa ebatshela into yokwenza. Ingakho nje libona lakathesi inkulumo yonke into ayikhulumayo lumntwana iba inkulumo ecujungulwa kakhulu ukwedlulisa.
Ngapha eMelika bakhanya besecelene likaHarry loMeghan abanengi khona ngapho eBhilithane bathini?
Iningi labantu babunkomo abasapota okwenzakaleyo kuHarry lonkosikazi wakhe laphana uMeghan ngabantu abensundu noma ngithi laba abe-minority yibo kakhulu abalulandelayo udaba lolu abalusapotayo kakhulu ukuthi uye wakhuluma iqiniso waveza okuyikho okwenzakala. Kodwa ke kube sekusithi abelungu abayibo abangazange babe lesifiso kusuka into leyiqalisa basasemadolonzima njalo basase lobuhlungu bokuthi kungani uye wadalula inkulumo ezifana nazeneziyana ezingafanelanga ukuthi ngabe ziyakhulunywa ngoba nxa usebukhosini kukhona ezinye izinto ofaka ukuthi uzikhulume zikhona ezinye izinto ongavala ukuthi uzikhulume.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane. uthando lwakho usotsha moyo ehlabela kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili umgcini sihlalo MDC Alliance unkosazana Tabitha Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiretsi emizini yabo owe-statutory instrument 15. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.